So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 kwenkwezi 2023 Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter ukwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani ukuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe ngohulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa ngohulumende, siyayisola noma ingazibe enhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo, iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhuluma indimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party, besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudala inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi ama-helicopter la ohlobolwe Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu 10 million dollars ngayinye. Kuthengwe ama-helicopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani ukuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Bayenza ngani iZimbabwe abayisiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa yona iyi-2.5, ukuthi ngabe ngabantu okuthi abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedivethe imali yangkona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama-ambulensi, izimota ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga ama-helicopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi ngathesofile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlane kodwa umuntu osuka enkayo umama ozithweleyo senkayo uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sisibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wawo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangkhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baziqhakathekisa kuphela lamadoda aphetha amandla.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enzwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imlizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khona pha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enzwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi ngokwakhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enzwayo ngohulumeni siyabe sisola kuphela sikhalakhala akakulanto enhle esifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu iselfhatred siyazizonda thina njengabantu kasiziqakatheki futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sokwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le michina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela uthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona so izinto ezibuka khona nje zenezo zisuka zibe khona kodwa ke imizamo enxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo qobo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi beyona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama helicopter chipile esingalinika wona kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama helicopter la durile ngoba sokuthe kwabakhona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yetu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF. Ukansila Sinikiwe Mutanda ungumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulikansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegcile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungqoqo wayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
I-challenge eyinye sesisiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana kuchinsisin izili lezi kulidoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ikakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphomba ku-create ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthose kuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Ngezaba lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state mama uJudith Dlamini, saphatheka labo Minister of Tourism uBaba Ndlovu, but at the end of the day kukhanya lokho sidinda one indawo ngodaba lonalolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalungelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelisa ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba bathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babanda yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu, and nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala siphose amalanga engathathwanga. Kube nabanye abathengisa izithebo, kune banye abathengisa ini, udoti wonke wona lowana usuka angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ukufisa kakhulu lingananzelela kune ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika beyefinyelela ukuthi bathengisele khona ngani. Utrying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini than not e-CBD. Sesingene nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje kunje sebechayisile, so kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube nabantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isamithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda okaward 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kuqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labeZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawazi bomthweli buka njani njandoke hhayi basakazi bokesilethelo lokhu zinokugawule laba abantu abahumanayo lapa upresident upresident wokunuka umuntu ubizimbabhe la president upresident wangaphi president wobusa ilizwe ngenkani ongakhethwanga abantu wakhethwa ngubani upresident wakhe lo othi ngupresident sikhulumele ubumbubi lapha upresident wakhethwa ngubani njewazibeka yena wabekwa ngamasotsha waphinde wabekwa ngabomalaba laba abangani bakhe labo chikupa kwayena umgabe kazange wakhethwa ngabantu wazibeka ngokubula kuropa kuropa nkomo bibulala abantu ngegugurawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhla abalo president ozakhethwa ngabantu manje akula president awusimbhuruzela lo
salibonani kwistudio 7 nami hayi ngingulunga ngisetsholotsho ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisana ngelezani insuku kusafonelwa na kusho ukuthi nje hhayi beloke ngilandeli nje njalo nje kuzofika manje nami ngihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hhayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime mazonzo nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseka kwabo khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esekuthulela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizusapota thina abaningi ngaye yonke indlela ngithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga.
Hello studio 7 Hello Studio 7 ngiyabingelela mnobingelelayo yonke umabutho isalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mina ubona kwami ukhetho laseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident wethu Emmerson Tambo mina ngakho ungenela phana ngamandla ebukuthwe njalo iZANU PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle ukuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bengumongameli oqotho bemelithi abambe item yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo efuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelane umkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenzele i-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka yalo le nto yabogawulele lokhu bekufikeli lokhu zena ububi abantu bathwele nzima ifila iZANU PF ibikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Afrika elilama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU PF. UZANU PF kayidedela igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into enezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona.
Studio 7 Salvone, Kinesiaza, Conalis, Zizvani, Zivunuas, very little Lizan message. Best Chagala, Shukatunango, Vazatina, my Chonji called Lina Lidu Agala Tala, as he has a cycle list Kazeras, Linfaga Labulis, Saint Labulis, the squads of Nango, Queenzan and Lapa. In 21 Lady Lina Labana will approve Lucas, which I've read. Abantu bonke babone manje ufuna ukubona ufuna zivote ha uhlale zilokhu hayi vulani ku studio la vulani izivule izivule vulani into ecaca litshengise abantu lingatshekhe esayidini khombana abantu qiniso studio umsebenzi we-studio 7 vulani into ezibonakalayo siyabona
Studio 7 Studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle iZANU-PF namhlanje lokho kubuse yona ubuse yena umnangakwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ama-election sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu bezanu-PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right batshontsha i-diamond batshontsha i-chrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo Job Sakala ayesulwa amacala sibonile abantu bezanu-PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa echikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wona umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu bezanu-PF banamanga waye benamanga bantu bezimbabwe ake livuleni amehlo ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli ojoseph labo gawule labo labo malakhi nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwana ma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
salibonani basakazi we-studio 7 yandibingelela labalaleli ngithi balandele betriple c asikhuthala nini linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano we-ZANU-PF abantu be-ZANU-PF bafuna uhlala imithi qoca abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina i-triple c abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hhayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele sila abantu bethu ku-ZANU-PF I think uziyambi ziyambi ukukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla le-ZANU-PF selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo selikutriple c hayi ube ngaqambi imango ziyambi ziyambi kanti esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphume kibo bafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-triple c bengaze bebiye bezojoyina i-triple c into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebiye kumarali akula nto ekhulunywa kumarali ku-triple c ungathi ungena igroup ye-triple c awusozithola i-secret ungathi ungena i-meeting ye-triple c awusozithola i-secret into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote abantu bengaze bethi i-triple c kayikhampeni i-triple c kayikhampeni emathabheleleni yes kusese-week but emashonaland i-triple c simochi and ngimzwile futhi uziyambi sithi khonakhona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayile ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa bethola abantu abayi-5 kodwa bezanu-PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hayi la kuzanu-PF i-change yafunakala kumele bebekwazi khonokho so abezanu-PF abaqoqayo vele baphuzile thina sivele sila abantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazafa bayidopa ababuye laba bezanu-PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-triple c even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngomnyaka ka-2003 ele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele DPRK TRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali inhlanganiso zomhlaba ezigoqela iUnited Nations leEuropean Union zethesa izijeziso zenotho ele North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo ele-DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama-sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo ele-DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugatsha Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu $5 million kulo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQueen Guoming bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, Wu Ho-yoy, Lo Cheng Hung-man. Uwu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende weDPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. Elimelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende weDPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuyonalo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Amanda Black
ovela ke emzansi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwamahelikopta okwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye kodwa abanye bekwemukela. Ikhansile yakobulawe ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.